Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla 29 kuzibandlela 2023 mokips dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikwenza kwabantu asebephelele ngumphako bese semangweni sebeswele ukuthi ha njoba siyoke sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani.
Bakhonona abaphikisayo abathi bakahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho okuthi bayenze izomfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la aka-2023 asozebe free and fair.
Abakubandla elibusayo basola okwenziwa ngabaphikisayo.
Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kahle kwezulu, izifuyo ziyacuba.
Abalimi elupane bakhala ngokuswela izifuyo zokulima. Iqembu leyalenda zilehlulekile namhla ukuvezela abalandeli indlela okusetshenziswe ngayo imali ngomnyaka opheleleyo. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende akhangelelwe ukuba azakhuluma loZulu kusukela kusasa ngokuguqula ezinye iziqa zomthetho we-Electoral Act. Idale leli likhangelelwe ukukhulumisana loZulu enkundleni zokuxhumana njalo lemisakazweni. Umnumzana Jacob Mutenda usomlomo wedale lePhalamende uthi kulungile ukuba bekhulumisane enkundleni ezitshiyeneyo loZulu ngokwengeza inani labesifazana edale lePhalamende njalo langokuthi kukhethwe abatsha ezabeleni zonke abazamela izigaba ezitshiyeneyo. Abaphikisayo bathi akuqedakali ukwenziwa lidale leli ngoba abantu abaningi abanelisi ukungena enkundleni zokuxhumana lokunye. Kusenjalo bayakhala abakumabandla aphikisayo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano loZulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza ukuba ibandla elibusayo lezasantando.
Yikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena wesisi ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojipa.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelele ngumphako bese semangweni sebeswele ukuthi ha njoba siyoke sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani. Becike sebethalaza eceleni, bethalaza eceleni ngaphala ngapha bephiceka kusela lutho. Sebephelelwe laba bantu, uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akusakuhlaselwa kwabakwe-opposition khonokho esikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi ngoba kuyenzakala kwezinye indawo, but thina abesikhona ngapha sikubona. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo. Mayeopposition bahambe benza imihlangano yabo ezindlini, bahambe benza ama-meetings abo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona, njalo wenzaka inzokuthiwa kulo muntu ohlaselwe opposition babe esigabeni esikiwo kula province ema-North Northern aleyo ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonokho kuthiwa ngokuthi kuthusha sokukhulunywa kuthiwaza ama-election as if kule nto. Kodwa but mbona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalawa laba ama handlers abo.
Ukawule uphinde wathi amabandla aphikisayo aphetha inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqhathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olu ukuthi bayenze izomfanekiso ukuthi ama elections alandelayo la ka 2023 asoze be free and fair. Yikho bafuna ukuphuma lapho. Ukuze kungabe ngasaphumelelanga babe lento abasala beyibambile ukuthi ama elections were not free and fair. Yikho abakukhulumayo la. Yile statement yabalazo. Ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama elections azange asoze akatenga free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama seats abake watholile kuze nezo ndawo. Khonapho bazevuma ukuthi bona bawinile kuma-seats nala especially kuma-urban centers laba besithi athina siwinile lapha kodwa ama elections bekungoko-free and fair. So yiko kumangalisayo khonokho. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okuthi lanxa silanda ukhetho olukhulu ukhetho lolu ukhetho lolulandayo ukuthi inxa kulokuthula okunje luzaba lukhetho olukhululekileyo ukhetho ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela ukuphambanisa ukuphambaniseka kokubo kungeladlame kungelamsindo konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini.
Bacela uncedo abalimi eLupane Sevenland North abathi abalazifuyo zokulima.
Ezinye izakhamizi zekwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathabeleni North zithi kazilimanga lo nyaka ngenxa yokuswelakala kwenkomo zokulima. Zithi ezinye inkomo bezicuba ngesikhathi kulinywa ngakho ke zifisa ukuthenga italakita. Umnumzana Dalumuzi Khumalo uthi zithwele nzima izakhamizi.
Izakhamuzi zeLupane kukhanya zihlulekile ukulima mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwento zokulimisa. Izinkomo zabo zifile kakhulu abalimi laseLupane zibulawa kube lokutshisa okukhulu last year. So abadala beqalisa ukulima izulu liqala ukuduma lapha bahlelwe zinkomo zisemasimini zilima inkomo ife kushotise isipane kubangela ukuthi abasalimanga okuya ngaphi. Kuqinisekile sibili kudingakala ama-tractor. I-DDF eLupane lapha ile tractor eyodwa kuphela ayenelisi ukukhava iLupane district yonke ukuthi ilimele abantu wonke. So abantu bayalaluka bengalimanga okuya ngaphi. Izulu sibili selikhona kathesi kodwa kuzasihlula into yokulima izinto zokulimisa ukuthi abantu balime batshaye inala.
Lokhu kusekelwa ngukhosikazi Simangaliso Masuku.
Ngizalwa khonapha eKwarayi esigabeni esingaphansi kweJotsholo kodwa kuyindawo okuthiwa iKwarayi. Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Izifuyo ziyacuba, abanye sisela nkabi, abanye sisela madonki, abanye kuyabe kugcine kakhulu kuvelekayo amakhuba kasangeni. Mhlawumbe nxa singathola itrekitha isilimile kungasinceda ngoba abanye futhi esigabeni khonapha sokugcwela abafelokazi, iminwe simfitshane, abadala bonke sebalala. So usela abafelokazi laba sebecubuzekile ngemzimba abangasaphilanga kahle asebehlala ikakhulu labantu ababancedisayo. Pho kakhulu nxa umuntu ekuncedisa kalimi njengoba ungafisa. Ikhuba kasilibambe ngokufanayo. Umuntu okuncedisayo ngeke alibambe njengoba ubufundisa abantu abakho.
Unkosikazi Masuku uthi italakita izanceda abantu abanengi.
Siyafisa ukubana sibe lethrekitha ukuthi at least lanxa ogogo labokhulu bona ababanye sebeyasebaswela abanye babo benelise ukubana bathole okokusizakala. Ithrekitha ilulu kuyimonitha umuntu umtshela ukuthi hlaba laphana. Abanye inkabi ivela balazo. Abanye inkomo sasibe senkomo abalazo. uyalanjwa lapha esigabeni abantu sebechaya ugajompo lapho nxa bekushaya ugajompi izulu lingani kahle lanxa lisinambijana kuvela amagoda phezulu komamasinya ikanti nxa kulimithrekitha umhlabathi uyabuvukumunyelwe kakhulu okuthi lanxa izulu lisina njengathi abanye silime ezidakeni labalime ezibomvu kuyabamba amanzi esingaluthabeli usizo lolo.
Umnumzana Sabelo Ncube laye uthi bafisa ukusebenzisa italakitha
besidinga uncedo lokubana liyasincedisa ngetrekitha lokubana silime ukuze lathi sithole izilimo esigaba sesithuthuke.
Abafisa ukunceda abalimi laba lilakho ukuxhumana lomnumzana Sabelo Ncube kuwhatsapp kunombolo ethi +26377 968 187.
Sinohangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upope Francis ukhangelelwe ukuba uza kuqala uhambo lwakhe lwezikazi le-Afrika kusukela ngolwesibili. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo nakwele South Sudan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Amapolisa eMemphis kwele Melika abika ukuba asevale uhlangothi lwabo olwethuswa umlando wokubulala uTyrone Nichols oshaywe kabuhlungu ngamapholisa. Amapholisa la asethoniswa icala lokubulala uNichols. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. I-Associated Press ibika njalo ukuba ele-Ukraine likhulumisana lamazwe entshonalanga ngezikhali ezinkulu ezigoqela amatanka okubhomba lezindizamtshina zebutho. Umbiko lo wethulwe ngumcebisi kamongameli Volodymyr Zelensky. So we see that he says, uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Malinga. Kwenzakalani uma kucolwa umntwana?
Ukucolwa komntwana angithi manje kucolwa unina mangabe eqala ukuthathwa ekhaya. Ukungeniswa kwakhe laphana ekhaya uyacolwa kusetshenziswa imbuzi okwenzela ukuthi kutholakale inyongo yakhona liyana abesethelwa ngayo ekhaya, athelwe ngayo and then abeseqiziswa. Nomntwana naye futhi wenziwa njalo mangabe ezolethwa ekhaya uma kungumntwana ozalelwe ngaphandle, and then mayeselethwa ekhaya futhi nakhona uyacolwa futhi ngembuzi abeseqiziswa inyongo liyana ukwamukeleka, ukwenzelwa ukuthi ayamukeleke ekhaya emadlozini afane nabanye abantwana abazelwe la ekhaya, ukwenzela ukuthi nedlozi lingamkhethi libe mazi. Kodwa ke kuyacolwa unina uma umntwana umfazi umthatha umngenisa ekhaya uyamcola, okungumtshado wesintu ongafani nalo mtshado wesikhiwa. Leyo umtshado wesintu ukuthi uyangeniswa ekhaya ayenziswe ngokwesiko and then sokusiya ke ngemizi ukuthi emizini ethile isiko lakhona lokungeniswa amagodi linjani kuyachiyana lokuyana.
Phose lokugcina baba Malinga,
okokucolwa kuyafanana imbuzi and then umakoti engeniswa ekhaya ukuthi ayamukeleke emadlozini la ekhaya. Maso kunjalo ke uma kungasomagodi kungumntwana ozelweyo kunje mhlawumbe uzala umntwana kwenye indawo eseliyahlukana mhlawumbe lo nina kumbe kokuthi abantu bayamithisa bengamajaha bese beshintombi ikhulelwe izizala umntwana. Umntwana lwana maselimfuna liyamlanda liyemlobola okwenzela ukuthi limthathe limhlukanise lo nina ukuze unina akwazi ukuya kwenda kahle. Limlobole mase limlobole selimlethe ekhaya limhlanganisa labanye abantwana balapha ekhaya. Kwenzelwana? Kwenzela ukuthi naye azizwe ekhululekile lapha ekhaya, akwazi ukuthi uma kunezimpi zemimoya ezilwayo lapha ekhaya naye abe namandla abe legunya. Kungafani nomntwana ongumzukulu okhulele komalume ongayenzwanga lutho, sasibonga uzalwa kuphela kayenzwa lutho. Lo sekhula nje mawuthiwa umalume ngathiwa kunekwenzisa isiko lapha yena uyabedlala ngemva kwezindlu ngale kumbe ukuthi uyovulela inkomo uhambe. lapho yabe sengenile noma ethe ezalwe ekhaya wathola ku esitolo la ekhaya wathola kulomalukazana umalukazana lo khona nguye osengunina naye ukuthatha kunjalo akakwazi ukuzivandlulula ukukhula nje semsemu nabantu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo neviki ezayo. So isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomnumzana Vusani Sibanda.
Sibonge baba uNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Lamazi athi yonke into oyenzayo ngaphansi komthuzelaka. Ilama consequences ayo. Weza ngenhle ngiyembi ilama consequences ayo. Lesimo okusho namhlanje lempilo iphila namhlanje ingama result ama consequences yezenzo zakho. Uma umuntu phila ubuye wena uzibheke ukwazi ukuzibheka wena ungahlali ukukhomba abanye abantu kodwa zibheke wena ukuthi ngendlela oyiyo abanye abantu bathini ngezenzo zakho ungubaba onjani kubantwana bakhe ungumama onjani kubantwana bakhe ungubaba onjani kucommunity ungumama onjani kucommunity ophila kuyo zithini izenzo zakho ungumntwana onjani funa uhlale phansi uthathe imira uzibheke phela uma uzibheka kumira ubona umoya wakho uma ubheka amehlo akho kuvela umoya wakho lezenzo zakho uzibuze ukuthi kambe lo uzikhomba wona kumira izenzo zakhe zithini. Uma umosha abanye abantu awuzimosheli wena umoshela wena lezidalwa zakini esizukulwane esizayo. Uma ukhalisa abanye abantu umosha abanye abantu awumoshi phela lo muntu omoshile umosha yena lezidalwa zakhe. Owethu mhlawumbe udalela icala umithisile wamithisa Samuel lapho umithise khona kule mphefumulo ekhalayo ngawe wenzani uyela mfowethu uyocela into ethelele. Zithobe lapho moshe khona fika ngokuzithoba lapho moshe khona uyocela into ethelele uhlawule ingane zakho yiku kukhula emoyeni lapho wamosha khona lapho kwazi ukuthi ngamosha abazali kowethu odadewethu buyela uyocela into ethelele zithobe ngamosha kuphi ngatshontsha ngamosha buyela yakuthuma uyocela into ethelele. Impilo yakho isimo kuso namhlanje usitakile komini upoint abantu ukuthi uthakathiwe sizumbona lalowo mthakathi kodwa kawunaki ubuthakathi obuyizenzo zakho zithini izenzo zakho abanye abantu zithini izenzo zakho emphakathini zithini izenzo zakho kubantu ophila nabo bangakanani abaqalekisa usuku abaqala ukuhlangana ngalo ngawo ungakwenza konke kubi uzibona survivor siyezikhathi izenzo zakho uzohlawula ama consequences zezenzo zakho wenza ngezinhle uzothola inhlawulo enhle ngezimbi usazobhekana lama consequences zezenzo zakho zithini izenzo zakho uthini unkosikazi wakho mayebubhekile ngezenzo zakho mpoto bathini abantu babakho mabebubhekile ngezenzo zakho uyadizeva na ukubizwa baba uyadizeva na ukuthi unkosikazi akubize mngami uthini umngakho dadewethu uma ekubhekile ngezenzo zakho une-trust na ngawe ngezenzo zakho le ndlela abantu abakubona ngayo yindlela lo mdala akubona ngayo yindlela lezithunywa ezikubona ngayo asinakeni izenzo zethu sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho ababe kukhonza ngomuya spiritual babejulile emoyeni siyakhuleka kunjalo cela usivule umqondo usivule indlebe zomuya ikwazi ukuthi understand la mihlo moya sikwazi ukubheka izinto zethu sibe ngabantu abangcono khuleka sidumisa sithi zonke.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnyomzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, sikesizwe ezabatsha.
Wezabatsha namhla siphoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupani ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu, banathonjengu, bayabhima, lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku okuthiwa yiskanki. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary, kasahlonipha ababalisi, ababalisi bangaze bathi bayabakhuza, abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda, beqeqetshe izifundo zabo. Njengakhona okade kusenzakala eminyakeni edlulileyo, kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo, kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi yuthi kakhulu abayikusasa, abayibo abasikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa. Engabaleka esikolo, indlela asesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitshekeja, ogweja. Bayabaleka abafana besigwejeni, kuthi abantwana abangamantombazana. Uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izitshwala, basebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo, kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza, njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becabange ngengqondo okwakusenzakala kudala, ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcitshi babo bezandla, imisebenzi yezandla, ukubaza, ukuthunga, lokunye nje okwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu, ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade besenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers, abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Zaphinda njalo +1 202 394 4872.
Wezemidlalo basele bekhuza umhlolo abalandeli beqembu le-Highlanders ngemva kokuba iqembu leli lehluleke ukubabikela ukuba lisebenzise njani imali nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders libe lomhlangano walo eliyiqhuba iminyaka yonke ekuqaleni komnyaka. Namhla njalo indaba esele isematheni abalandeli baleli qembu ungenelisi walo ukubazisa ukuba imali isetshenziswe njani eminyakeni ophelileyo. Ekhuluma ekupheleni komhlangano, unobhala jikelele weqembu le-Highlanders uMorgan Kaza Dube uthe lokhu kudalwe yikuba kukhona ingcwethi ezihlwelisisa ngokusetshenziswa kwemali ezithe kumele kulungisiswe.
So ngalokho bathe sebesebenzela futhi abasebenza hayi kodwa sikhona futhi imali zaphesheya ebesebenza mhlawumbe mhlawumbe sebebuyele khona futhi bekuhlela futhi nemali zaphesheya ngoba lapha bekuhlele ngemali zaphesheya.
Ubekezela Ngoma, ilunga leqembulayo lendazi okuthiwa yi-life member ngesilungu, uthi isizathu abasiphiweyo basizwile kodwa sekule minyaka eminingi kusetshenziswa imali zakwamanye amazwe kwele Zimbabwe.
It's not about what our investment is feminist ngokuexplain abao but kube lama technicalities in terms of the presentation although nje i-reasoning yakhona ibe poor ngoba phela i-multi-current system yaqalisa kudala ngo-2009 khathesi we're looking as a finance person by right we're looking at a better reason ukuthi sazi ukuthi okubangele khona lokho kuyini.
Iy'ntatheli izindaba ezemidlalo umuzi wethu hadeli uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembulayo lendazi lingenelisi ukuphakulela amalunga alo isimo sesikhwama kodwa indlela inkokheli eyenze ngayo namhla yiyo yenze abantu bacabangele ukuba kukhona ukutshaya amanzi.
Iphutha elisuke laba khona kakhulu ngibone ngathi umhlangano uqalisa bekungamelanga ukuthi behle bekhuluma ukuthi akula ma-financial bekumele belandele uhlelo lwabo losuku lwe-AGM abesebuya ke yena u-treasurer esechasisa ukubana ama-financials ami amisoso kangilawo ngesizathu lesi amalunga nje e-Highlander ebese siba nokukhuluma ngalokho akuthileyo. Inkinga enkulu ihle yaba sekuqaleni lapho abazame ukubana u-former chairman lo osengu-board member u-Peter Dube ahlaqalise ngokuxolisa ukubana kusuke kwaba la ma-financials bona yikho kube le phutha.
Udaba lokungaziswa kwamalunga ngezimali kuhle kwadala ukuba kube lokufuthelana amalunga esesithi asikho isizathu sokuba uqhubekele phambili umhlangano kodwa bakhona ababhule umlilo. Ezinye iy'ndaba ezivuse ulaka lwabalandeli ngezigoqela udaba lukamqeqetshi u-Joel Luphahla yena ongela amaphepha amvumela ukuba aqeqetshe kusigaba se-Premier Soccer League kanye lokuthengwa kwabadlali abavela kwamanye amadolobho kulahliswa abafana bakobulawayo. Ngimelesi u-7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Kuzumculo sixoxalo somnotho Nkomo.
Asibonge babu Dube, asibonge kakhulu usinikeza ithuba. Ngiye ngithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amacebo akithi ngimthathe ngifanise noNzimande uBhodlozo owayesakaza ukhulu kudala usathi awuredio bantu. Imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingululu ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la. So ngiyangithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi ifikelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni. Ngiyaye ngifanise naye. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu babu Dube. Bese ngizama ukubonga kubalaleli athi belalele. Ngithi siyabonga bafowethu. Siyabonga bomama, siyabonga bomkhulu ogogo, siyabonga iy'nduna emakhaya ade zilalele zayizwa ngenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona. Bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami, ngiyanibonga bafowethu. Lokho okuncane esiyenifake ephaketheni lami kusho lukhulu. Ngiyabonga. Cele njalo bafowethu ukuthi nisixhase nisithengele ama-CD. Asilutho ngaphandle kwenu, asilutho uma ningawuthenga umculo wethu. Siyangicela nisithengele. UNkulunkulu anibusise abe nani. Mase ngivala ke anginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313. 0613 ICD Morphone uzolithola. Siyabonga.
Ngesingagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele sibe silazo bakhonona abaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo kumthembo Stembe uGibbs Dube, lilale.